ilanga lanamhlanje ngelokunanza iminyaka engamachumi amahlanu lasithupha 56 yokubunjwa kwenhlanganiso ye-Organization of African Unity OAU yazoguqura ibizo ngomnyaka ka-2002 isibizo ngokuthi i-African Union AU. Inhloso yalumanyano obunjwa wawungokukhuthaza lokuncedisa impi zenkululeko emazweni ayephansi kombuso wabaguquluzi benotho. Ngemva kokukhululwa kwe-South Africa yaguqulwa inhloso isingeyokumanyanisa amazwe ayeAfrika kukhangelelwe ezombusazwe, ukulamula impi zomdeni kanye lokuvulelana amasango kwezokuthengiselana lokuthuthukisa ezomnotho. Kodwa lezi nhlelo zibikwa zibhekane lenkinga ezithiyeneyo ezibalisela ukungezwani kwenkokheli, ubuhwaba lenkohlakalo okuyikho osokwengeze ubuyanga kuzwekazi le-Afrika. Ilunga ledale lephalamende emela iWange Central umnumzana Fortune Molokeli uthi ilanga lanamhlanje limele linanzwe ngenkuthazo yenkokheli ye-Afrika ukuthi iqakathekise ukusebenzela abantu.
Namhla ilanga elikhulu kakhulukazi, sithakazelela i-Africa Day. Siyathaba kakhulu ukuthi njengeZimbabwe singelinye lamazwe ase-Africa sifisele i-Africa inhlanhla. Siyacela ukuthi ne-Africa iqhubekele phambili iphumelela, ikakhulu kwezombangazwe ezedemokhrasi. Sifisa ukuthi kube lenguquko indlela esikhokhelwa ngayo e-Africa, kube labakhokheli abasebenzela abantu, hayikhona izisu zabo.
Abanye bayichayela ihlombe inhlanganiso ye-African Union besithi isebenza gadalala ekukhululeni amazwe e-Africa akade esembusweni wobuncindezeli wabelungu. Inkokheli ezifana labo Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Nelson Mandela, lo Joshua Mqauko Nkomo labanye zazinikela ukulwisana labancindezeli. Umnumzana Gutsi Gerede oyintatheli zindaba uthi inkokheli ezifana nabo Thabo Mbeki owe-South Africa eyaletha inhlelo ze-African Renaissance nephathi lezinye kufuze zinconywe.
Inhlanganiso ye-African Union iqakatheke kakhulu ngoba isilethe izinto eziningi esezincedise izwekazi le-Africa ukuthi lithuthuke. Lapha sikhangela ukukhululeka kwamazwe amaningi kuzwekazi le-Africa. Kuyinhloso ye-African Union ukuthi amazwe e-Africa akhululeke njalo isenelise ukuthi ikhulule amazwe wonke. Kule nhlelo ezifanana labo-NEPAD ekade ziyizwe kade zimanyanisa amazwe la ukuthi asebenze ndawonye ekuthuthukiseni inotho yazo. Sananzelela ukuthi eminyakeni edlule emlutshwana izwekazi le-Africa bekuyilo ebekuthiwa lithuthuka masinya emhlabeni, lihamba nge-5% average growth. Konke lokhu siyabona ukuthi kuze ngenhlelo ezifana labo-NEPAD. Njalo sananzelela ukuthi i-AU ibiqoqa eminye imihlangano lenhlanganiso ezifana labo-SADC, o-East African Community le-ECOWAS ukuthi zisebenze ndawonye. Konke lokhu kuncedisile ekuthuthukiseni izwekazi le-Africa.
Kodwa abanye bathi loba ikhona intuthuko esibe khona ku-AU kube lamaphutha ewenzileyo aselethe ukudubeka kukazulu emazweni abuswa ngocuku. Ingcwethi ecubungula ngezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi i-African Union ikhanya ithwele nzima ukuthi ixazulule inkinga ezibhekane laleli zwekazi.
Imhlanganiso ye-African Union AU sibona laphana itshintsha ivela ku-Organization of African Union ngo-2003. Abantu e-African yonke bebekhangelela ukuthi ukutshintshwa kwayo lokhu kuzayenza ukuthi ibe lo mqondo omutsha, umqondo wokuba ilungisise kwezenotho e-Africa, umqondo wokuthi yenze ukuthi idemokhrasi ihlale inzinze ibe lempande ezicinileyo e-Afrika. Kodwa sibona ukuthi lokho akusabanga njalo. Ngoba ngani? Ngoba nje i-African Union sibona ukuthi i-Afrika kathesi sokulokudubeka okuningi kakhulu esingathi i-poverty. Iqansile, yaqansa kakhulu, kusitsho ukuthi umqondo wokubana ezemnotho e-Afrika zilungisiswe akuphumelelanga lokho. Siyabona njalo ukuthi i-Afrika lapha imali lokunye okuyenjwayo phansi okunjengabo golide ama diamonds o platinum kuloko kuphuma imali yona leyo ingasebenzi ukuthuthukisa impilo zabantu sikhangele njalo sibone ukuthi hathi laba babusayo eAfrika abohulumende abakhulu bakhulu behulumende bathatha izimali yibo abantshontshayo yibo abalokho besidla bodwa lokhu kutshengisela ukuthi iAfrika ngisikhangela umqondo awezemali lowezenotho hathi iyehlulekile iAfrican Union ukulungisisa lokho sikhangele njalo sibone ukuthi umbuso ke wabantu umbuso wedemocracy ukhona yini eAfrika sibonde hathi lalapho iAfrican Union yehlulekile siyabonde iAfrican Union sikhangele nje kathesi sibe lamakhulu amaningi sibona amasosha ephuma emabharaki bethathe umbuso kwamanye amazwe sikhangele njalo sibonde ama-election lapho kuvotwa khona ukhipha abantu abasuthiseki emazweni eAfrika ngempumelelo esizibonayo singakhangela ukusukela kusouth africa uze efika ku-egypt i-africa idemocracy singathi thina i-under pressure ngoba abantu ababusayo balokho besala lokho njalo i-au ayenzanga lutho okukuthi kusitshengisela ukuthi siyangaphi njengecontinent so hathi nxa sikhangele i-au leyo khona iyehlulekile sibili kusukela lapho ifakwe khona ngo-2003 zofika kathesi asikaboni izinto eziningi ezibambileyo zaphuma zacaca ukuthi hathi ilizwe liyangaphi
ingcwethi kwezomnotho zithi kulusizi ukuthi izwekazi le-Afrika liqhubeka liphila ngosizo eliluthola emazweni angentshonalanga awe-Europe le-Melika lona lile notho kwamagama kwezemvelo lezenjwayo ezifana legolide amafutha kanye lomhlabathi wokuthi lizilimele ukudla okwaneleyo umnumzana Mlungisi Mabhena isakhamuzi seHarare uthe iAfrika ilakho ukuthuthuka nxa ingasebenzisa umhlabathi wayo ngokugcweleyo ukuze iqede udubo lendlala hathi ukuphila ngosizo lokudla okuvela phesheya kolwandle
impupho ezibhekane lazo le njenge-Afrika singazilungisisa nxa singaqinisa okokuqala sinanzelela indaba enjengokuswelakala kwemisebenzi amathuba okusebenza singakwenza ukuthi sikulungisise ngokubana sikhuthaze abantu ukuthi belime ngoba siyananzelela ukubana i-Afrika ilendlala eziningi so kutsho ukuthi ngezinye indlela abantu ukudla bakudinga akungasetshenziswa ukulima kusetshenziswa o-irrigation ukuthelelezela lezilimo ezidinga amanzi amalutshwana kunganceda ukuthi uhlupho lwendlala luqedwe njalo kuyenze imisebenzi kubalimi kubaphe lenzuzo eyimali njalo endaweni zokwenziwa okwenziwa phansi nxa sinanzelela emazweni anjengeZimbabwe noma kungakaqedisiswa kodwa kuyadingakala ukubana abantu abaphansi benelise ukwemba bephiwe imvumo amalungelo okuthi kuwembe bekwanise ukuthi bethole inzunzo njalo okunye okudingakalayo e-Africa yi-inter-trade esingathi ukuthengiselana kwamazwe e-Africa ukuthi iZimbabwe le-South Africa iBotswana le-Mozambique njalo njalo kuthengiselane lokhu kuyenza ukubana kube le misebenzi ngoba sinanzelela ukubana nxa sikhangele i-trade ekhona ukuthengiselana kwamazwe ayehlukeneyo i-Africa esikhathini esiningi ithengisela amazwe angekho e-Africa so kuyadingakala ukuthi kukhuthazwe ukuthi i-Africa ithengiselane yona ngokwayo njalo kuvulwe amathuba okuthengiselana lemigwaqo lezinye izinto ezinjalo njalo nxa sikhangele indaba ezinjenga i-power esingathi i-electricity akusetshenziswe ama-renewable resources anjengokuthi ama-solar energy ukubana kuyenziwe amagetsi ebekhona yikho okuzayenza ukubana i-economy ye-Africa iye phambili njalo ukuvulwa kwamathuba anjengabo-internet ukuthi i-Africa ikwanise ukuba khona ku-digital economy ku-global economy ye-digital economy
i-Africa Day yalonyaka ize ngelanga ele-South Africa ligcoba umongameli Cyril Ramaphosa ukuba aqale umsebenzi ngemva kokhetho olwenziwe kulelo lizwe ngeviki edluleyo abanye bathi ukhetho lwe-South Africa ngalube yisibonelo esihle sendlela amazwe e-Afrika okumele aqhube ngayo ukhetho lwawo ngoba bekungela ukukhonona kwababandla akade encintisa ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingu-Gibson Bebe.